ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngumaigobe namhlanje sesibuyela ke kobulawayo sixoxa lomnumzana Tinashe Gambarami yena osanda ukunqoba kukhetho lokuba ngukhansela masihambeni kuye siyezwa okuningi Gambarami ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana
ngiyaphila unjani msakazi
hayi mina ngiphilile right Tinashe kulento eyiningi engifisa ukuthinta kuhlelo namhlanje saqala sithinta indaba lena eyokuthi abontanga abaselizweni lethu abasekela amabandla athiyeneyo ikakhulukazi abasekela ibandla elezanu PF njalo abasekela umanyano wenu owe-MDC Alliance abalawo umbono ofanayo nxa sesixoxisana lo daba lokuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu sengizwa abontanga abaningi besithi uChamisa nguye okumele abe ngumongameli umnankagwa abamfuni nxa kungumnankagwa ozaba ngumongameli abasoze bamnanzelele awungitshele ke Gambarami ukuthi ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane sisebenze ndawonye njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu sishiyane lalokho ukuthi wena usekela ibandla liphi mina ngisekela ibandla liphi ngiyeke sisebenze ndawonye
yebo ngiyabonga kakhulu ngethuba onikezelwe namhlanje ngithanda ukubingelela abalaleli okokuqala into engayitsho ngeyokuthi kumele sicalise ngokuthi mina njengomuntu okhethiweyo kuwa 3 ngingontanga njengomuntu osakhulayo I think it's important ukuthi we dissolve and diffuse amaparty political lines where we say ukuthi all the young people abakhona abalama ideas achiyeneyo abanye kade beparticipate kuma elections abangasaphumelelanga ngabantu kade belama ideas abade belembono akade belayo that will ideas angasincedisa kobulawayo laseZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe lethu lesigaba sethu sakobulawayo
hayi siyakuzwa Gambarami njalo amhlophe phela bhuti ngokunqoba ukukhetho
hayi ngiyabonga kakhulu it was out of hard work as well abontanga they are disadvantaged we don't have resources nxa singena ku ground we try by all means ukuthi singene nje but it was not easy but at the end of the day we achieved we had a lot of young people young women and young boys abasifiso sokuthi bethole umuntu ongabakhokhela o-understanda ama-levels lento ama-challenges esasiwafesayo njengabontanga
awungitshele-ke Gambarami ukuthi abontanga abahlala esigaba sakho kumele bakhangelele ukuthi uKhansela Gambarami uzabayenzelayo
ngiyabonga khonapho into yokuqala we need to have ama-social groups social activities I think if you remember we had ama-social centers emalokishini those are places where we identify skills ukuthi abantu if they have different skills they come and showcase and have an opportunity ukuthi babuye bazenze abakukwanisayo ngezandla emsebenzi yezandla and different skills that they have so ama youth centers lawana those are centers ezingasincedisa ukuthi singa identify ama skills ebantwini especially kubontanga we look for funding ezokuthi ziyabe zincedisa abantu ontanga labana that we have identified talents I mean different talents from
qebe uhlelo Tinashe utshela izakhamizi zakho ukuthi bangathi balasi isifiso sokuxoxa lawe lo councillor wabo bangakuthinta kanjani
okay first thina njengama councillors sizonda ukungena asikagcotshwa besamelele akade kusathupha kwe-presidential election nama-results but as soon as i-cabinet isikhona uministry uzafaka ilanga lokuthi sigcotshwe but for now I can actually ngabanikeza abalaleli inumber zami ukuthi they can actually bengangithinta kuma-phone call and also WhatsApp inumber zami ezenet 1 ngu-0712-922-380 ngizaphinda njalo 0712-922-380
hayi sikuzile Tinashe siyabonga kakhulu bekuhle ukuba la uhlelo ngiyaphinda njalo amhlophe bhuti
ngiyabonga kakhulu
mthwakazi omuhle kwanele kwalamuhla ngithanda ukubonga wonke umuntu ongeneleyo kuhlelo masidibane ngevikezayo olevalelisayo ngumaigobe libe lobusuku obuhle